ibizwa ngoBheno Ncube, iNorth National Student Union President. Sesithole ama-students amaningi ekhalakhala, especially abagraduate eminyaka engu-2 edluleyo, besithi bona abenelisi ukuthola ama-graduation certificates abo from i-University of Zimbabwe. Lokhu kuba-affecta kakhulu ngoba abenelisi ukuthola imisebenzi abe-advertiser kumbele ukuthi baqhubekele nje phambili ngezifundo zabo ngokufuneka lawo ma-certificates. Lapho-ke sikhulume sibuza u-vice chancellor wathi lokhu kubangelwe yikuthi zama ukumtshintsha amaphepha adibe wasebenza umhlobo wama-certificate adibe wasebenza kuqala umhlobo omutsha. Ngakho-ke umhlobo omutsha lo uyadula lakho futhi amaphepha akhona awatholakali ngendlela laphakade etholakala ngayo. So yikho kwenza kube slow ukwenelisa ukuthola lawo ama-certificate, but wasesithiyena bazenelisa ukuthi ama-students enelise ukuthola lawo ama-certificate emalangeni lawo azayo aseduze.
Kubikwa sokule minyaka emibili i-backlog leyo ikhona, kungathatha isikhathi eside kangaka ukuba bathole lawo maphepha, njalo bathi bona batshintshelani
isizathu abathinikanga isizathu esizwakalayo. Ngakho-ke lokuthi sazi ukuthi kuzathatha isikhathi esinganani ukuthi baqinisile ngenxa yefithi ukuthi emalangeni azaza uzenelisa ukuthi ama-student enze ukuthola amaphepha abo. Asikaqiniseko selokuzakwenzeka ngoba ukukhuluma kwethu lesikole lesilala i-vice chancellor entweni ezinikezile ezinjengabo-school fees akuzange kwaletha ama-results lawadisele sowavumela njengokuthi ukuthi kuthiwe i-school fees asisakhwezwa sesiyahlala siphansi, ngoba sikhuluma nje kathesi indaba ye-school fees leyisekhothi and kodwa ama-portal ama-student awavuli athi i-student ingaqala bhadale leyo mali esasivumelane ukuthi yiyo kumele yehliswe. So ngasesiyendabeni leyo amaphepha ama-certificate sikhuluma nje sisazi ukuthi sesingaba le ndaba efanayo ukuthi nje kuthembisana, kodwa siyathwala nzima ukuthi ama-student enelisa ukuqelethiwa lawo maphepha.
Kundaba ye-school fees ekumthethwandaba leli khangelela ukuthi izagcina iphethe ngani.
Khathesi into esihlupha ngekuthi emthethweni kwathiwa isikole kwathiwa ama-students abhadala leyo mali elikhona kungakakhwezwa, kodwa ngapha isikole sesivula izikole sezivuliwe but isikole sona sajeyisi ma-result ama-students until aze akhuphe leyo mali abayifakayo phezu kwaleyo eyakhuliwe yikho. So kulokungazwanani khona abaphakathi kwento ezifunwa isikole lento ezibhalwe ngabantu abasemthethweni. Sesimelele ukuthi sibone ukuthi mhla zivulwa bazabavumela yena ama-students angaqedanga ukubhadala angabhadalanga leyo abafuna siyibhadale kwenzele ezikole, ngoba I think from khonapho sizakwanisa ukuthatha inyathela lokuthi sisebenzise ukuthi ephambili ngalokho esifunda kuqala kumbe sibonisane nabo, ngoba okukhona ukuthi thina sithi indaba le kumele iqale iphuthiswe ekhothi kuvunyelwane ukuthi libhadala malini. Isikole sona kumele sime ukuqhubekela ukuthi abantwana babhadale imali ephezulu ingavunyelwanga.